Induna yekhezi uFiyani obe ngumhlonitshwa kulombuthano ucele uZulu ukuthi athule okwesikhatshana akhumbule iqhawe lesizwe uDr. Dumiso Dabengwa obekwe lamhlanje entaba zinduna. Lokho kwenzakale ngemva kokuba abaphathi bohlelo beqhubeke ngomsebenzi bengakhulumanga ngokubhubha kwaDabengwa ongaphathanga kahle induna uFiyane.
Ngingakangeni encwadini engiyiphiweyo ukuthi ngiyifunde, bengicela ukuthi sikhumbuzane sonke singabantwana baseZimbabwe ukuthi singatholi ifulegi le ingafikanga ekuqineni, chaza ukuthini, ukuthi iqhawe elikhulu lihambile. Ngicela ukuthi siye sithule umzuzu owodwa silihloniphe. Sekaqhubeke ngohlelo. Nxa sikhuluma ngezamasiko, qala sizihlolele kuqala emakhaweni okuya sidalela umbuso esikuwo.
UFiyani ugcizelele ngokuthi basele bemadolonzima ngemva kaDabengwa wakhuthaza intsha ukuthi izinikele njengomuyi.
Ah, isizwe sonke khonapha simangele. Kodwa okumqoka ngobaba Dabengwa yokuzinikela, isifundo esitholayo kuye kuzinikela. Ungazinikelelanga ukuthi wena nguwe khona ozakuthola, kodwa uzinikelele ukuthi isizwe sakini sikhululeke njengoba wazinikela yena. Namhlanje sithi silozibuze wabamba iqhaza eliqakathekile kakhulu sesifike khonapha sikhona namhlanje.
Umnumzana Absalom Ndlovu uthobho ukubhaka wenswazi phansi kwenduna uMabhena uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokudlula kwaDabengwa. Uthi uZulu kumele afunde ngempilo kaDabengwa ukuthi empilweni akulalutho lwelihlulayo lapho uthe wazimisela.
Ngizwa ngidabuka kakhulu emoyeni wami. Isizwe seZimbabwe namhla sikulesi sibanga ngenxa kaba kuDabengwa. Silahlekelwe kakhulu kakhulu kakhulukazi, kodwa-ke olutsha lufunde kakhulu ekuningi uba kwaDabengwa. Kubana empilweni nxa umuntu efuna ukuthi naye yenze kumele uzinikele njengoba uDabengwa wazinikelayo ukuba nakhulele lilizwe.
Unkosikazi Elvis Moyo uchaze umuyi njengeqhawe esithi abasakhulayo kumele balandele imbali yakhe.
Abantwana kumele bafunde ukuthi uDumiso Dabengwa ubeliliqhawe eleZimbabwe ukuze ilizwe lethu likhululeke. UDabengwa la ubengomunye wabo amaqhawe nala asenza sathola inkululeko leZimbabwe.
Unkosikazi Moli Moyo enandeni kuVillage 6 ngomunye walabo abakhala ezimathonzi ngoDabengwa.
Silahlekelwe ngubaba wethu kade besikhasa beloJeshua Nkomo besifundisa izinto ukuthi zenziwa njani. Noma kade kulamaqhawe kade silwa egangeni, kodwa bona bebesitshela ukuthi bantwana bogogo yenzani so ukuze ilizwe lethu lulunge.
UDabengwa uthiye umkakhe uZodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu. Umkhosi wezamasiko oqhutshwe phansi kwesihloko esithi African Royalty Our Heritage njalo lonyaka ugogo induna uMasuku ematsheteni yena okhuthaze uZulu ukuthi alondoloze amasiko akhe. Ezinye induna ebezikulo mkhosi zivalisa umathe wobulamba undiweni wekhezi lomathema wentonki. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisenandeni ngi-Albert Ncube.